Inkulumo kaMongameli Mnangagwa bathi inkulumo ejwayelekileyo njalo ifana leyayisenziwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Unkosikazi Sichasisile Ndlovu uthi akula okutsha akuthembisa abantu.
Inkulumo kaMongameli mina ngithi inkulumo esiyijayele akula okutsha asithembisa khona, njalo ngithi phomba ukukhuluma nje kungela commitment. Engakhuluma ngendaba zobusela amakhulu kuqekiwe agcwele khona iParliament, njalo elokhu eprotecthwa kungela nto yenzakala. Indaba ye-corruption ikhanya ngani isetshenziswa ebantwini abagenesi the Lacoste Group, then abe-G4 ibo bodwa babotshwayo, abanye babotshwa. Endaweni yama-electoral reforms ngithi why ekhuluma ngakho namhlanje engazange akatshengise i-commitment before ama-elections? It's something that kukhulunywa kathesi, but sokufika kuma-elections kuyase sikhohlwe ngakho.
Useneta wakobulawayo kubandla leZANU-PF unkosikazi Molly Ndlovu uthi bayayamukela inkulumo kamongameli.
Into yokukhulunywa ngumongameli yikho ethina esingakho, ngoba umongameli kakhulume into eyakhe, ukhuluma into yesizwe. And then ilizwe lonke, umhlaba wonke ulo mongameli oyedwa. Alikho ilizwe elilabo mongameli abalitshumi. So okukhulunywa ngumongameli sikhuluma ngomuntu onguye ole access lokubona amazwe, lokubona izinto ezihamba, obone ngani kakholisiseki ngako okukhulunywa ngumongameli.
Ethi bakhangelele ukuba uhlelo le-proportional representation lungangezelelwa.
Ukuthi singazimela sodwa ukuthi sikhonteste ngoba abantu abanezimali, abantu abalama-asset, nanjengabomama kasilabo lutho. So siyacela ukuthi umongameli wethu asizele for another 5 years or another 10 years until the scene lathi sibhalanse njengabanye abantu.
UNomsa Ncube intatheni zindaba uthe kuhle umongameli usekhulumile, kodwa kulokunye okungabaphathanga wakuchasisa kuhle.
Siyathaba ukuthi umongameli usekhulumile, kodwa i-security ye-state ayisiphathi kuhle thina njengama-journalist, sibili abasiphathi kuhle. Siyacela sikuthi u-even umongameli kulungisise khona lokhu.
Kube lokuxokozela lapho umongameli ekhuluma amalunga ebandla elibusayo baphumile edale betshengisela ukungasuthiseki ngokhetho olwedlule. UZulu naye uthi uzalinda abone ukusebenza kukamongameli, kodwa lokhu eqalileyo ilizwe lokhu liqhubeka libhekane lobunzima. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.